sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 28 kuNhlangula 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Igqwetha ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2 zivathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. UZulu weZimbabwe uveza imibono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ukusebenza kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Igqwetha ebelidume kakhulu ngendaba esiphathelane lesisekelo sombuso welizwe uDr. Alex Magayisa ubekiwe namuhla ngakibo enjanja eMashonaland East. UMagayisa ubhubhele kweleBhilitane lapho abefundisa khona ezemithetho ekolishini leKent University. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekugcwele kuphithizela emzini waMagayisa lapho kubuthene khona ababalisi izikhwicamfundo somabhizimusi abezombusazwe abenhlanganiso ezizimeleyo abaqeqeshi abafundisa umthetho lozulu jikelele bevalelisa omunye wabo abasebenza naye okwesikhathi eside. Abakhulume ngaye bamchaza njengomuntu owamela iqiniso ngesikhathi kusesabisa ukukhuluma iqiniso ikakhulu phansi kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla balahlekelwe kakhulu.
Sina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sihlanganeleke lemuli kaMagayisa labantu beZimbabwe lame-Afrika lomhlaba wonke jikelele ukuthakazelela umsebenzi oyenzwe nguMagayisa kwele Zimbabwe lasendaweni ezishiyeneyo. Yikho sithi lala ngokuthula mfo kaMagayisa ulokulwa kulungileyo. Siyambonga kakhulu thina njenge-Citizens Coalition for Change yikho besilaya. Kuqala ke umsebenzi uzuye phela namhlanje ke enjanje lapho ke esimeke sure kubana ke uyalala ngokuthula.
Uqhubeke esithi balutshwane abantu abazimisele ukwenza umsebenzi wezombusazwe bengabhadalwa lutho njengalokhu ayekwenzela ibandla leli elipha amacebo.
Njalo ke siqhubeke phambili ngomsebenzi thina njenge-Citizens Coalition for Change le njongo yokubana siqhubekele phambili ngomsebenzi ukuze ke si-celebrate lokuthakazelela lokumeka short siyaqeda umsebenzi ngokuba ilizwe leZimbabwe likhulu.
UDaniel Molokeli olilunga lebandla le-CCC edayele ephalamende njalo wafundisa e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngenzela kakhulu ngo-1996 acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission eyahlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitha e-UZ.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi akulula ukwamukela ukubhubha kukaMagayisa. UMagayisa unconywe ngabaningi abagoqela isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana owaloba enkundleni yeTwitter emchaza njengomuntu owayezithobile. Abanye abezanu-PF bamsolile besithi ngomunye walabo abathokozela ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zomnotho. UMagayisa ubhubhe mhlaka-5 wayona lenyanga kaNhlangula ngemva okukhulelwa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MTCT uMoyi uMorgan Tsvangirai lapho ayeyinhloko kahulumende omanyano owe-Government of National Unity. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha e-Kent University kweleBrithani, uMagayisa obizwa wayethanda konke okuthandwa nguZulu okugoqela umculo kaSimon Chimbethu. Wayengumlobi enkundleni zebulenjini elekhasi elodumo eleblog phansi kwesihloko esithi The Big Saturday Read, elalilandelwa ngabaningi njalo eloba kumaphephandaba afana labo Daily News or Independent newsbubble.com lamanye. Wayevame njalo ukucubungula izindaba kunalo msakazo weStudio 7. Uchiyo umkakhe unkosikazi Shamiso Magayisa labantwana ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise amandla e-ofisi yakhe ukwethula umthetho ozasebenza okwenyanga eziyisithupha owe-Statutory Instrument 118 ngenjongo yokuqinisa lokusekela okwethulwe izolo ngumphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutka emizameni yokuletha ukuzinza kwezomnotho welizwe. Lumthetho awenze phansi kwe-Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act ukhangela indaba zokukhwezwa kwentengo mahlayana lokusetshenziswa kwedola leMelika sikhathi sinye ledola leZimbabwe ngokusemthethweni okweminyaka emihlanu elandelayo. Abamabhanga babikwa bezajeziswa kabuhlungu bengephula iziqondiso zokuphumisa loba ukuletha eZimbabwe imali yakwamanye amazwe okuphambana lemithetho yelizwe. Abantu makhaza abazatholakala bethenga imali yakwamanye amazwe emkambo we-RBZ babe sebesiyayithengisa ngentengo ephezulu emkambo wensitha labo babikwa bezajeziswa kanzima. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langolwesibili bekhonona ngeholo eliphansi. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Abeyathuzi bathi bavumelene njalo ukuthi ngolwesibili maviki wonke bazabe begqoke ezimnyama bekhuthaza izisebenzi zonke zikahulumende ukubana zibasekele ngokugqoka izimnyama. Libe lilanga abazalibiza ngokuthi hashtag Black Tuesday. Lokhu bathi bazakwenza njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwabo ngokuvalelwa komkhokheli wabo uMnumzana Obed Masaraore lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Lo mkhankaso wokutshengisela bathi bazakwenzela njalo ezinkundleni zebulenjini aze akhululwe uMasaraore. Bathi njalo abeyathuzi bafuna umqhatshi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lenkokheli yabo phezu kwezikhalazo zabo zeholo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kusahluko section 203. Bathi njalo bakhathazekile ngamaqhinga akahulumende wokukhanga ezinye inhlanganiso zababalisi ngeholo elingancedi lutho lokuyenga amalunga ngokuwathembisa okungaphumi lutho. Nakwelinye icele amalunga inhlanganiso ezingavumi ukuyengwa ngamanga abe sezethuselwa lokubazelwa amacala amanga bebotshwa njengalokho osokwehlele umkhokheli oyathuz uMasaraore. Embikweni wabo abeyathuz bakubeke sobala ukubana sebekunanzelele ukuthi umqhatshi akaziqakathekisi izikhalazo zababalisi njalo inkulumo phakathi kwamacelo omabili kazisoze zibe lezithelo nxa elinye icele lingazinikeli ekulungisiseni izikhalazo zelinye icele. okunye abakuqhuquzelayo ababalisi ukubuyisela kweholo labo kulelo ababelithola ngaphambilini komnyaka ka-2018 elamadola emelika phezu kwamakhulu amathathu, US$540. Bathi njalo ukutshengisela kwabo ngokubuya emsebenzini okwensuku ezimbili ngeviki lokhu ayisilo nyathela lokugcina kodwa ngelokunika isikhathi umqhatshi ukubana akhangelisise izikhalazo zabo. Nxa engathulisa, engazihluphi ngokulungisisa inhlupho zabo, bazahlala phansi njalo babone ukubana bangathatha liphi elinye inyathelo.
Kulife Talk kulamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo sikhangela inhlupho ababhekane lazo ngesizathu sokutshabalala komnotho, njalo baza kuba besabelana amacebo okuziphilisa. UZulu weZimbabwe useveze imbono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe ndawonye ledola leZimbabwe. Abanye bathi lokhu kuzaletha ingxabangxoza kwezenotho kwabamabhizimusi kuZulu lakubatshali bezimali. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labantu ikakhulu osomabhizimusi bathi ngabe kuvele kuyekelwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngoba yilo eliletha inhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Umnumzana Mandla Chuma isakhamusa kobulawayo eluveve uthi sekusobala ukuba imali yakuleli ayisena sisindo.
Lokho kusiveze rasobala ukubana ngempela imali yakuleli ayisebenzi. Uhulumende nje usicathela ngomunwe enxa esithi abantu abasebenzise ibhondi lemali yakwamanye amazwe. Okumele kwenzakale ibhondi kumele likhutshwe, imali yakwamanye amazwe iqhubeke isebenza kuleli izinto zize zilunge.
Isakhamuzi sesaningeli kobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi lokho kuzadala ingxabangxoza kwezamabhizimusi ezweni.
Ukuba sithole sezowavuma into ebesisenzakala vele. Abantu basebenzisa ikakhulu i-US dollar. Lokho kunye kwezimdola baluthwana abantu abayisebenzisayo. Bathi sikuza kubona kusenzakala nxa usibhadala ngezimdola inothi uyasentshenziswa interbank. Uhulumende kuphela ozakwenza lokho. Ne-city council, abanye abantu ama-private players, prices at black market rate. Sulokhu akusebenzi. Sibona nje ukuphela abantu beqhubeka behlupheka ngoba babe bengayiholiswa naleyo mali kwethu. So ngithi akutho lutho, kuphela nje uhulumende sebhulile ukuba seyihluleki.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Nesi Samathe uyasamukela isimemezelo lesi ethi sizavusa amabhizimusi akade esesiwa.
Silokuthaba ngalokhu okwenziweyo ukuthi khathesi lathi abamabhizinesi sesizakwanisa ukuthi sithengise lokhu esikuthengisayo ngedola leMelika kumbe ngeforeign currency. Ngoba singananzelela esikhathini esiningi amabhizinesi ethu ade sesiwa ngokuthi besingasenelisi ukuthi sikwanise ukuthi nxa ungathengisa nge-RTGS ukuthi uthenge i-US ngama-rates ade khona. Kodwa khathesi lokho sokukhona kuzasenza ukuthi lathi kube lula sikwanise ukuthi siqhubeke sirane amabhizinesi sethu singarani losi kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda unkosikazi Khora Ndebele uthi linyathela elihle kodwa kalithembakali.
Umbiko kamangusa ureserve bank gavena lomthuli ncube uminista okwazisa umphakathi loZulu ngokuthi imali ye-forex izaba lokuthi isetshenziswe eminyakeni ethize kuzofuka u-2025 kungelwa ukuthi ivalwe, kulethe ithemba lobubele kumphakathi ikakhulukazi amabhizinisi ngoba siyazi ubana ithemba selalahleka ebantwini. Kunjena siyazi ubana iningi laluza imali eziningi kuzobe kuze kutshintshwe i-US dollar yavuka sokuqha imali sezingama-zimdollar currents okwenza ukubana abantu baluze i-trust on the banking system, i-trust kwabamabhizinisi kuzabasathembi. Bathi be-investile imali zabo zingama-US dollar, imali zakhona shule sithintile sesokuthiwa sesingamabondi. So lo mbiko uletha ithemba kwabamabhizinisi, kodwa njalo singakhohlwa kwana abantu vele abasathembi. I-trust has been lost, and ukuthi uphenduke to regain it, it's a huge task kumphakathi lakuhulumente. Kodwa kungasenani lokhu kuyaletha ithemba kubona abantu bakhululeke balisebenzise kungela kwesaba lokwethuka kwiminyaka le emithathu elandelayo.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uMnumzana Benoni Ncube uthi lokhu kuzangezelela ukufunda nzima kwabafundi ezweni.
Ukusebenzisa imali engama US dollars kube semthethweni kuyinto ekhanya ingekho fair kithi ama-students, ngoba uzathola ukuthi lakhathesi i-school fees zethu ziyabe ziku-64,000 RTGS and uyafaka ama-US dollars yabe ku-$120. Iyakhanya ngani imali encane ukuthi i-$120, but uzathola ukuthi abazali bethu izisebenzi zihola kubo-40,000 RTGS and azihole ma-US dollars. So ukufaka ukuvumela ukuthi usebenze ama-US dollars elizweni ungazange wena wavumela ukuthi unike izisebenzi zakho ama-US dollars kuza silethela iproblem enkulu kakhulu, ngoba nxa kungathiwa i-school fees kathesi sesiku-200 songama-RTGS amangaki wona lawo bona bazawuholisa yini izisebenzi? Imali yethu kumele make sure ukuthi kusebenza imali eyodwa. Nxa ukuthi sisebenza nge-US dollars akusebenze i-US dollar kuphela, nxa ukuthi sisebenza i-RTGS kusebenza RTGS kuphela. Ukuwasebenza ama-currencies lawa concurrently as if ane-same value yikho kwenza izinto zidule kakhulu, ngoba labo abaholisi izisebenzi nge-same value. Ngabe banika izisebenzi ama-US dollars, ngabe sithi ku-right ukuthi babhadalise over, but sisebenze lawo ma-US dollars, but angeke uholise abantu imali elentengo ephansi u-expecta ukuthi benelise ukubhadala izinto ezichajwa ngemali elentengo ephezulu. Akulaphi inflation, lokhu kwenza izinto zibe worse.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Effie Ncube uthi leli nyathelo likahulumende alisoze lilethe inguquko ekhanyayo.
Konke lokhuyana abakukhulumileyo kakusoze kulethe inguquko empilweni zabantu. Idola lelizwe kaliqiniswa ngumthetho, liqiniswa ngezomkhonomi eziphethwe kahle. Ezomkhonomi eziphethwe kahle zitholakala nxa ngabe zepolitiki ziphethwe kahle. Konke abakukhulumele ngokunjalo akusoze kuguqukela kancane, akusoze kwenza amatitshala ahole kangcono. Imali yona liyane ekhulunywa yilokhu incane kakhulu okuthi izabhadela amatitshala nabanesi, ngokuba izinto ziyakhwela zisiya phezulu. Azisoze zime izinto ukukhwela ngokuthi sekukhulunywe lokhuyana okukhulunyiweyo. Akula nguquko ezaba khona ngenxa yokuthi kule statement esikhulunywe nguminister. Into edingakalayo yokuqondisa ezepolitiki, ezepolitiki ziqondisa ezomnotho.
Usuku ezedlule uhulumende uqale ukuhlela yonke inhlawulo imisebenzi yakhe ngedola leMelika, okuchiye isizwe sikhathazekile ngoba iningi ezweni alisebenzi, kuthi abasebenzayo abaliholi idola leMelika. Ngakwelinye icele isisindo sedola leZimbabwe siyagugudeka nsuku zonke, okuchiya abaningi besamukela ngenjabulo lesisimemezelo sikahulumende, abanye njalo besisola besithi ulakho ukuvuka esesulile. Abantu bebhekane lobunzima okuphethwe kabili. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo webandla leZanu PF eMathebeleland South uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende uyenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe, khona athi kufakazwa ikukhuphuka kwenhlelo zokulima ezokwemba lezokwakha elizweni. UNdlovu ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe njalo emela ibulilima East edali lephalamende uchasisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ungazimuntu esithi i-economy yeZimbabwe yawo nomuntu ongakwazi into ayikhulumayo. Liqiniso ukuthi khathesi siphakathi kwesikhathi esinzima esiqondana lendaba yamaprizi. Ama-prizes ekhuphulwa kakhulu into ze-exchange rate engelani le-performance ye-economy, kodwa ngenxa yokukhuphuka kwama-prizes sokusenza i-buying power yabantu iyehle. Yinto ebuya iqondane lama-elections. Why isijayelani le-economy? economy. Ake sikhangele ukuthi kathi economy sikhuluma ngani. Sikhuluma ngento okuthiwa yi-production yama-goods and services. Ngibona ngani asikaze sibe kwileveli ye-production ye-agriculture esibiyo khathesi. Asikaze sibe le mining output efana lale esibiyo khathesi. Kodwa kuyakutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalayo okuqondana lendaba eye-current. Bayakwazi ukuthi in Zimbabwe ngenxa yalokhu esadlula kikho 2008 i-currency ilobudlelwano obuseduze kakhulu abanye abakuthi strong positive correlation between i-currency ne-inflation. Wavela wakhuphula i-black market konke lokhu kuvuka kwintsile kuma-price okuletha ubunzima kakhulu esibubona ebantwini. Ukhangele nje maduze inyengeda besikwenza to make sure ukuthi into okuthiwa yi-supply iba sebu ebantwini especially ama-basic commodities. Selifaka amandla lo wonke likhangelana le-currency liyagcina likhutha okumqoka yi-production ngoba ku-production yikho kudala i-employment. Isolate these three, infrastructure, agriculture and mining. Ongitshela ukuthi yiphi i-period in the history of this country eyake yaba lama-gains esibe lawo in the last 4 years. Look at i-mining, it's almost an $8 billion mining economy. It has never surpassed $4 billion in the past. But I want people ukuthi bathi babuyele kufakaze ukujelela. Lo nyaka it is the first year ever in our history ukuthi sibe self-sufficient in wheat. Kodwa kulabantu na ulazi ibhuku lelane lithi confessions of statement bayakwazi ukuthi uhulumende bamusa njani just athathe current. So ingathola abantu abangaziki ithuba lokucubungula lokhu bazazitshela ukuthi ayi economy yawo amadoda kakulalo but bathi ngithi batshela iqiniso. We have never had a level of investment esilayo efana lesibelayo lela-foyer in this country. Ngifuna umuntu ozakuyezemipha ama-facts and figures who can prove me wrong.
Usanda ukukhethwa ukuthi ukhokhele ibandla leZANU-PF eMatabeleland South. Kuyini okwenzakalayo khona ngapho? Abantu abakhali yini ngezomnotho welizwe laba kubandla lakho?
Lama systems amaningi sesiwafakile in place. Okunye kugoqela ukuthi sesike saba le workshop sile nhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province ngiseyindatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi kuye bezochasisa inhlelo zikahulumende. Izoku sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunusa futhi amanye amaminisane kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona uthunywe yiphathi zamuphiyeu. Sifuna bebuye kakhulu ikhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary. Usevumile sidingilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yemasouth. Uqedisa i-JM Paul yeGwanda ebisi le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Sine-plantry for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Kathesi lo nyaka iyatshaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe. Ungumgcinisihlalo njalo webandla leZANU-PF eMatabeleland South, emela iBulilima East edalele ephalamende. Ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo, ingcweti ezicubungula ezemidlalo yenguqu zithi kumele zivotshwe zonke izigilamkhuba ezenza ubuqili bokuguqula iminyaka yabadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Wadlala indima enkulu ekuvumbululeni ubuqili bokuntshintsha abadlali abasakhulayo iminyaka wenziwe liqembu labasakhulayo le-Dynamos umncintiswano we-Mavelas Nakamba Foundation Under 17 Tournament uWellington Mpandare uthi abatholakala besenza lokhu kumele bajeziswe kakhulu.
Kumele kukhangelwe ukukhulisa abadlali kulokuba abantu bekhangele impumela yemidlalo ngoba bengenza njalo yikho lapho abacina khona betshintsha iminyaka yabadlali. Bakhona abasebenza benza lapho okuthathwa khona izithupha abanye abadlali lapho. Kulula ukubabona njalo kumele amapolisa angenele ukuze sikuqede lokho.
Umbandla manager yamaqembu wonke amela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo nguye oqambe abadlali beqembu leDynamos sebeleminyaka engaphezu kwelishumi lesikhombisa. Omunye walaba badlali uDylan Gumbe nguye waxoshisa iqembu laseZimbabwe labafana baleminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa. Ngomncintiswano weCOSAFA ngo-2020 esetholakale ukuba umdala umqondisi womdlalo wenguqu kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association uWilson Mtekede laye uthe kumele abomthetho bajezise laba abaphatheke kulobu bugangi.
Yinkeme-nkeme yendaba, baningi abantu abandakane entweni leyo. Akusiyo abadlali kuphela ngoba abaqeqeshi kukhona ama-ofisi abawangenayo ukuze kwenzakale lokhu. Ngokubona kwami nxa kungazange kujeziswe abantu asoze siye ndawo emdlalweni wenguqu kwelakithi.
Iqembu leDynamos lixotshwe ngemva kokuba kube yilo ebeliphutshe imidlalo yesibaya sikagroup A liphezu kwenganani yemiklomelo, njalo lelo ebeliqede lisendaweni yesithathu elemajesa, okuyilo eligcine lidlulela phambili yilo eligcine liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Highlanders ye-2-1 kufinal. Imidlalo le iqoqwe inhlanganiso ebunjiwe ngumdlali wakweleZimbabwe odlalela iqembu le-Aston Villa kwelengilandi uMarvelous Nakamba ye-Marvelous Nakamba Foundation. Lomdlali uthi isifiso sakhe ukuba imidlalo ikhule okwamagama.
Kanyele ukuthi ikhule kakhulu. I-tournament is for everyone. Ngiyomuntu wonke oseZimbabwe. Ngokuya phambili sikhangelele ukuthi ibe more involved even from kuma-under 13, 15, 17. So that when they finish kuma-under 13, behambe kuma-under 15, kuma-under 15, behambe kuma-under 17. Hopefully like ukuthi labo benjani behambe overseas or bedlala ngabo becompete even if it's here.
Imidlalo ye-Marvelous Nakamba Foundation under 17 ingenwa ngamaqembu abafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa abalisa ele Highlanders, ele Njube Spurs, ele Dynamos, ele Majesa, ele Ajax Hotspurs, ele Chicken Inn, ele Bulawayo City kanye lele Wanke Dynamo. Kukhangelelwe ukuba kuzathi sekusiyaphela umnyaka kuqhutshwe imidlalo efanayo yamaqembu amantombazana asakhulayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Aiza esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Igqwetha ebelidume kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni seNjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUZI bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.